kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukanda bawulamukela umsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlazi ku 7 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulo isilisa wakubulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kunyanga yonale umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundise bakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela.
Umntwana ongakhali usele embelekweni isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale lampupho akula chukela akula lutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulosilisa wakobulawayo obulewe umkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Lundoda ubele minyaka engamachumi amahlanu lane 54. Lokhu kuvezwe lugatsha lwezempilakahle olubike ukuba kulabantu abayisitshiyagalombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kusokukhweze inani labalegcikwane leli lafika kumakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lane 734 elizweni. Asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebeyithoba munwe munye. Abane kungabavela kobulawayo abathathu eHarare, oyedwa eGweru, lomunye njalo oyedwa esigabeni seMashonaland West. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe ngokushesha. Kusukela ngeviki edluleyo kulembiko ephulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ebicebisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zisuke ziphelele kungakhathalekile ukuthi zilamaphepha ukuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe kumbe hatshi. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi bake bayibona le imbiko.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa ngoba yilaba bantu abasuka kwinhlanganiso ebizwa nge-ATDF, All Truck Drivers Foundation, eyiyona ekade ihamba phambili ekuhlaselweni kwabantu ngonyaka ophelileyo nokushiswa kwama-trucks nokubulawa kwabantu abaningi nodlame esilubonileyo. Kuyibhadineshwa ukuthi asikaboni ingalo yomthetho ifinyelela kubo laba bantu ukuze mhlawumbe baboshwe kumbe baxhunyaniswe nale misebenzi emibi kangaka.
Iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa zike zakhuluma zona phambilini ukubana kuphela imigoqo yokuzama kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV, uxolo, igcikwane le-coronavirus, kuza kuba le migoqo ezathi yona abokuza bengasebenzi eminye imisebenzi. Kuyenzakala yini lokhu kumbe yikho kungayikho okubangele ukuthi kube le mbiko esizwayo le ngoba kungayenzakala?
Siyazi ngempela ukuthi akhona amalungu kahulumeni ongqongqoshe abathile abazwakalise ukungajabuli ngokuthi kunezizalwane eziphuma kwamanye amazwe ezenza eminye imisebenzi, kanti njalo kunabongqongqoshe abambalwa esesithole bekhuluma inkulumo egcwele inzondo ezonda abantu abaphuma ebantwini bangaphandle. lokhu siyakubona ukuthi kuyikhona ukukhuthaza lezi zenzo ezalaba abantu abaqhubeka bebebethekisa inkulumo egcwele inzondo exabana kumbe efisa ukuthi ibone ukuthi abantu babuya ngaphandle bayahlaselwa. Asingeke sithi kuyikuthi uhulumeni akakayenzi lokho abethe uzokwenza ukudluliseka ngenkulumo lezi ezikhushwa ngongqongqoshe abathize. Ngoba okubalulekileyo ukuthi kulezo ngxoxo bakhona abaningi abaxabana nayo leyo nkulumo yokuthi cha abantu bangaphandle kufuneke basuswe ngoba bethathela abanye imisebenzi. Kuyinto nje eyingxoxo etholakalayo. Kungakho sithi lokho esikutholayo nenkulumo esizitholeyo nokuhlaselwa sesikubone kwenzakala ngoba sokuqalile endaweni ezithile sesibone ukuthi siba nokuhlaselwa, siba nokubhikisha, abantu bebiza abantu bokuza ngamagama amabi kakhulu. Lokhu siyazi ukuthi kunabantu abakuhulumeni abakusekelayo lokho. Kanti sesibonile ukuthi nokhulumeni kukhona ezigabeni ezithize asehluleke khona ukuthi athathe izinyathelo eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya ngaphandle amalungelo abo avikelwe.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakaso omuhle. Liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi ukukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga, libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladini phezu kombuso wezanu PF lokonakala komnotho mhlaka 31 kulenyanga. Umnumzana Jacob Ngarevume uhlangane labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi izolo ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Ungarivume ongumkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uthi uhlangane lo mnumzana Elton Mangoma lo sowaxoxwa kuzanu PF umnumzana Godfrey Senengamu lo mnumzana Ian Magone. Uthi uhlangane njalo labafundisi abagoqela umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Shingi Munyeza, yena othi uMnangagwa sokumele asuswe embusweni lebandla lakhe lezanu PF ngoba yibo ababangela ubunzima obuselizweni ngenkohlakalo kanye lokhetha abantu ngemihlobo i-tribalism. Ungarivume uthi ahlangane labo izolo laba bayakusekela lokhu kutshengisela. Abamanye amabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kukho bagoqela umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni. Isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akula mpupho, akula chukela, akula lutho, akusathengeki sepa, akuthengeki kudla, akula mali. Izisebenzi kazizuzi lutho, ezikuzuza okuncane khona lokho kuphelela emoyeni ngokuba kungasathengi lutho. Iyamandla edola laseZimbabwe kasekho, aphele du, akusela lutho oluthengekayo phakathi kwelizwe. Ngakho ke abantu nxa bengadinwa nje balenge bangabi lalutho abalusuku kumelayo kungadilika kuze kwedlulise. Isikhathi sokusukuma yiso lesi, isikhathi sokutshengisela yiso lesi, isikhathi sokuthi kangisuthisekanga yiso lesi. Ngakho ke laba abasukuma beqoqa, baqoqa kufanele kuqoqwe. Abantu bathwele nzima, abantu bathwele amagabha avuzayo, abantu badliswa imbuya ngoluthi ngothi. Isikhathi sokuthi kuphele lokho yiso lesi. Nxa bengatshengiselanga, nxa bengavezanga ungasuthiseki, nxa bengavezanga intukuthelo yabo, kuzaqhubeka kuze kube
iZanu PF ithi okuzanywa ngamabandla aphikisayo lapha yikugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni.
Gambe veli ngathini izano ayikaze ilazi ilungelo labantu lokutshengisela, ayilazi ilungelo labantu lokuthi bavote ngokukhululekileyo, ayilazi ilungelo labantu ukuthi bamele bazuze imfundo laba bafanele bafunde, ayilazi ilungelo labantu lempilo, ayihloniphi constitution, ayihloniphi imithetho. Ngakho ke akumangalisi ukuthi yethuswe yilokho okuvunyelwe ngumthetho, ngokuba vele umthetho kayiwuhloniphi. Abantu balelungelo lokutshengisela kubhaliwe black and white kusekelo sombuso, lungelo elicelwa kuZANU-PF, ayisilo lungelo elicelwa kunoma ngubani, libhaliwe ukuthi abantu balelungelo lelo. Ukuguqula uhulumende, ukugenqula uhulumende, akuhlangani laleli ilungelo. Leli lungelo likhona, limele livezwe, livikelwe. Akula muntu ofuna ukuguqula uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Nxa abantu befuna ukuguqula uhulumende, bafuna ukumguqula ngelungelo labo, ngelungelo elisemthethweni, elivikelekile emthethweni. Akula muntu ke owephula umthetho ngalokho.
Awuboni abantu bese saba yini ukuphatheka kulokhu kutshengisela nxa sikhangela ukubulawa kwabantu abatshengiselayo osokuke kwenziwa libutho?
Kungaba lusizo olukhulu kakhulu uma abantu bengazihlalela endlini besabe ukuyafela emgwaqweni bakhetha ukubulawa yindlala endlini, besabe ukuyamela ilungelo labo emgwaqweni bakhetha ukufa besifa labantwana, babulawa imikhuhlane eyelaphekayo kodwa engaselaphekiyo ngendlela ngenxa yokuthi kakula mithi ezibhedlela, bakhetha ukuthi kudilikile izwe liphele du kulokuthi bayemela ilungelo labo emgwaqweni. Akula muntu ofanele sabe ukusukumela ilungelo lakhe. Ilungelo lakho vele liyalwelwa, ilungelo lakho liyavikelwa, ilungelo lakho ngekuliphiwe njengomgani weswala alidonethwa, ilungelo lakho kumele ulivikele. Angeke ulibone lisiza njengesaka lempuphu libuya lama NGO, liyalwelwa, liyadefendwa, liyafunwa ngenkani, ulithathe kulo owala lalo. Nxa usithi wena uza kupha akuphe, akuphe asoza kuphe, uza kwala lalo, kumele ulithathe lelo lungelo.
Umnumzana Efidle Lancube yingcwethi ecubungulayo zombusazwe obeqoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obhethe Mpofu uthi ibandla lakhe lilayo imbiko yokutshengisela lokhu okuqoqwayo. Ekhuluma izolo emhlanganweni webandla leZANU-PF eHarare, uMpofu wethule amagama enhlanganiso labantu athi baqoqa ukutshengisela lokhu. Wengezelela esithi kubanjwe abanye kade bedinda izithupha zamapholisa e-CIO. Kesizwe amazwi kaMpofu.
Our party detractors continue with their anti-establishment agendas, and the party is aware of the planned mass protests which are being organized by the MTC Alliance of Renegades, the JAMUKA, the Front for Economic Emancipation of Zimbabwe, being led by the expelled ex-party commissar Godfrey Chichanengamu, the youth commissar, and other media protagonists. Our security department should constantly alert us on this clear present danger of the activities of this unholy alliance.
Lawo ngamazwi kamnumzana Obhethe Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF ekhuluma emhlanganweni webandla leli izolo eHarare. Kunjalo nje amapholisa izolo abhacabule abongikazi kade betshengisela besithi bafuna ukungwengezelelwa iholo labo. Kulabangamathumi amane lambili 42 ababotshiweyo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane labo sibalukhulu bezabelo zelizwe jikelele eHarare kuxoxiswana ngokwabela amandla izabelo i-devolution ngesilungu. Leli phephandaba lithi Mnangagwa utshele lumbuthano ukuthi imali yokuthuthukisa izabelo isikhona njalo izabelwa kunsukwana ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lithi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esiphakathi kokulungisiswa siza kuba nesokwelapha abalomkhuhlane we-COVID-19. Leli phephandaba lithi uhulumende usenikeze lesi sibhedlela imali yokusivuselela ezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lengxenye i-24 million. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bakwa Studio 7 abahle sibathandayo. Lono okhuluma ngumahlulizitha zimfungele umfoko amaginyi phepha usuka le elupana endaweni yaseDandanda ku PH77. Basakazi le ndaba ye COVID-19 iyinkinga kakhulu ikakhulu kazezweni lakithi eZimbabwe, ngoba uhulumeni wakithi usesibonisile ukuthi akakwazi ukucabangela abantu noma abantu besifa yena kanandaba. Umlayezo mina bengawudlulisa ebantwini bakithi nje, ikakhulukazi abakwamthwakazi, ukuthi-ke masiphepheni, sizivikele thina, sigweme ukuhamba singagqokanga amamaski, sisebenzise ama-sanitizer ngaso sonke isikhathi, uwenzele ukuthi lolo bhubhane lungakwazi ukusibamba thina. Ngoba uma lungabe lungasibamba, uhulumeni kunzika akukho angasenzela khona, ngoba simbonile kahle kahle asinayo nje uhulumeni lapha eZimbabwe. Okusho ukuthi ukuphepha kwabantu bakithi kakhulukazi abakwamthwakazi kulele kuthina kuyisizwe sikamthwakazi ukuthi-ke masiphephe thina, singabhekeleli ukuthi uhulumeni uzosenzela lokhu, ngoba akekho uhulumeni, asinayo uhulumeni kahle kahle thina kwamthwakazi. Ngiyabonga abantu babaphephe kulo COVID-19. Mahlula izitha zimfungele lona.
Eyi, msakazi we-Radio 7, Studio 7, ninjani khona ngapho Chris Gandhi nabanye bakho khona ngapho. Mina igama lami nguMichelle, ngizalwa e-DT endaweni yeMagori khonapha nje kumatheo, ukuthi kumatheo khonapho. Hei, ngiyakela ngiyakebisa bakithi, siyakwazi ukuthi izinto ziwomele umuntu wonke. Njengezanu MDCT, MDC Alliance, kuyafana nje, sonke siyadubeka, kula sidurela sonke, akulo kuthiwa umbizane ithenga ngeprize yayo BMDCT. Singaphonga ukuchayana nje amakhanda thina abantu, ukuchayana nje kuphela, bona abadala khonale phezulu phezulu bezidlela mnandi. Sinokho sihluphana nje abantu, sichana sifuke uvotela abantu ukuthi hayi bona sidla besutha le muli yakho. Thina sidubeka, abana kuyayenza bona, siyazihlalela siyekelele ukuvota konke kwangikhona ukuvota, ngoba kuncedi yo sanze sivota kule nto esiyitholayo. Siyithola nxa kuyisikhathi sama-elections, sibe sincengancenga ukuthi hayi sivote sivote, asiyekeleni uhambe ukuyavota kwangikhona. Kanti yena ukhuphe vele kuyini azayenza, ngathi ubona yena vele umnankakho behluleka amadoda, esesithi naye umuntu ongumfazi kuyini angakuyenza abe phansi kwemadoda.
Ayi, sanibonani bakwamthakazi. Lo Peter Ngwenya, village kwembuthi kodwa anda malopa, ngiseduza namalopa. I-coronavirus le eseyehlele amazwe wonke, eZimbabwe yewo iyalokhu ibhebhethe likhulu eseyaphambili, kodwa kunzima ukuzivikela nje ukuthi ungahambihambi uhlanganyele labantu abaningi. Mhlawumbe kungalunga, kodwa kunzima ukuthi ungahlanganile, ngoba siyathenga amashopu, siyahlanganyela labantu, asisahambi umango odlula idrobha like mina ngiseplumtree, ukudlula iplumtree ngisiyeblawayo, angikaze ngihambe mina since ukwadibhalwa la eblawayo, namanje ngiyasaba. So ngisho ukuthi asikwazi ukuthi sizivikele njani, ukuthi ukuzivikela mhlawumbe ukungahambi hambi, yiko engibona ngathi mhlawumbe kungasisiza kanjalo.
Linjani basakazi baka Studio 7? Siyayizwa le ndaba ye-Gugurawundi le, laba abantu abakhulumayo laba bayithu umfundisi lo. Ngesikhathi iGugurawundi ibulawa abantu, kwakungala mfundisi otshumayele ukuthi iGugurawundi ayihambe ibulawa abantu. Kwakungelawe baba wena Joseph Chuma wena osikhuluma wena. Xa usetshenziswa izanu, please hlonipha abantu. Abantu bemathebelenda zayo bathengisa abantu, asonkomo ezasiyesili ngabantu ababesifa. Wena ma ungala sihloko esafayo, sicela uhlale eceleni uzidlele imali yezanu. Lo mfundisi wakho lo, please ake lihlonipha abantu. Into esiyifunayo nxa ningabantu bemathebelele nje lani, kumele lihlale phansi lixolise, aleke liyekele ukuba ngomediator. Lina lilezihlobo zenu ezabulawa iGugurawundi lani,
lani ningabanye kumele lihlale phansi livale imlomo lixolise ngaphandle ngani kuhambela athengwa laphi imali ukuthi linayo lina lilobabili selithengisa abantu bemajebheleni ndabasemangcwabeni ake liyeke into yeni le yekelani into yeni le iyalungiswa yibo mna ngagwanxa bethu ukuyilungisa hlalani phansi lithule lithi du ngiyabona
ngiyaxolisa ucingo lami lusuke la ukwakhathazeka ngabona kumnaa amakhakha yikho bengithi mina besicela ukuthi alukwana ukhulumende lakho ukuthi alungise lezi zinto ezinjengezinto ezokuvikela amamasi njengokuba kwangena le
Bengicela abalaleli labasakazi beStudio 7 abale 100% accurate answer bese xazulele lelo daba ukuthi kuyini ama sanctions njalo ama sanctions afakelwe bani ama sanctions engakhishwa abantu baseZimbabwe bazatholani njalo ama sanctions afakelwe iZimbabwe yonke kumbe afakelwe abantu abathile abaseZimbabwe abangabaholi ngoba uma sekuzafika isikhathi sokuvota njalo nje siyaye sizwe kuthiwa iqembu elithile la kuya nama-sanction yile lathi kufakwa ama-sanction engicabanga ukuthi abantu bayalahlekiswa asingatshayi nje asifihle umthini ngicela nje ungcwethi kwezepolitiki umbe nje abalaleli ba-Studio 7 abazi kahle ngama-sanction bechazele abantu ukuthi ama-sanction kuyini mina ngizokuchaza nginalo ulwazi kodwa bengicela nje singathola ngungcwethi kwezepolitiki atsho ukuthi ama-sanctions afakelwe ubani nobani or afakelwe iZimbabwe njalo uma kususwa ama-sanctions yini into ezatholakala ngabantu beZimbabwe ngoba abantu baseZimbabwe basebunyameni ngento leyo abakuthiwa ama-sanctions abayazi ukuthi kuyini njalo abakwazi ukuthi kufakelwe ubani abakwazi ukuthi i-sanction uyifakelwa uma kwenze njani bengicela nje lingizamele ukuthi lisitholele nje umuntu ongakwazi ukuxazulula leyo nto etshela abantu beStudio 7 etshela abantu baseZimbabwe ukuthi ama-sanctions kuyini ngiyabonga kakhulu ngixolise nami ngizolalela khona bemsakazweni
ekuseni enhle kini lonke balaleli beStudio 7 kanye lani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela uthanda ukwazisa abantu baka MDCT umuntu kuphela okhuluma into ezwakalayo kubandla le-MDCT ngu-Abednego Bhebhe ukhuluma ukuthi sibambane i-unity ngaphandle kwalokho vele ngeke sayajawa singajabuleli ukuthi khona ama-MPs thina lina thina bantu be-MDCT siyawarecall i-alliance ngicela ukuthi likhohlwe ukuthi lizawena ama-election ngeke lawena ama-elections ngaphandle kokuthi lijoyine i-alliance inayo lodwa akulambuso elingaba lawo okuhle usenze njengemalawi simanyaneni senze i-alliance sonke ama-MPC lamanye ama-party sibe ngu-8 sikhupheni izanuphefu embusweni singajabuleli into engelangqondo sijabuleleni ukuthi sikhiphe lokhu zenu izanuphefu embusweni khona sizabona ukuthi utshintsho luba khona phandle kwalokho asikhohlweneni bantu bakithi
linjani khona ngapho bakithi kustudio 7 ngubabunyoni ngisejotsholo elupane ngimfisa lami ukukhuluma kustudio 7 bakithi akalimfakeli lami lokhu zenu yeni imeseji yenu ukuthi namhlela beliqoqa ngani ntambama lami funa ukuqoqa kustudio 7
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyachela balaleli imlayezo yenu ingabi mide njalo lingathuki. Siyabonga. Ngisikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Amaphephandaba lemisakazo bebecubungula imbiko ethulwe ngumongameli Donald Trump ethi phose bonke abathola igcikwane le-coronavirus abakho engozini. Lokhu kuphikiswe langengcwethi zempilakahle ezithi igcikwane leli liyingozi ebantwini bonke jikelele ngoba alikhethi iminyaka yokuzalwa komuntu kumbe lokuthi ulesifo bani engakatholi leli gcikwane. Njalo alikhethi abadala kunye lezingane esezibhubhile emazweni achiyeneyo. Lamhlanje uthi sikhangele indaba ebesilazo. Kulo wesilisa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe. Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Selugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.